Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emhlanganweni lentathelo ezindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe ngemva kokubunjwa kwekomidi yengatsha ezosebenzisana ukulwisana lodubo lwekholera eye Interministerial Committee.
We will not declare national disaster at this stage, you know, since we are certain that it's still localized from Harare.
Singake sathi thina lolu sekuludubo lelizwe lonke njengoba sineqiniso lokubana lokho okundawo zinye lapho waqhamukela khona emizini weHarare. Kungakho kumele silukhangele loludubo njengoluseHarare okwakhathesi. Yikho ebekucetshiswana ngakho njalo sizolandela okuthiwa ngumthetho ukwenza lo.
Abezempilakahle bathi lanxa udubo lwekholera selusabalale lwaya kwezinye indawo zelizwe, benza yonke imizamo ukulwisana lalo lungaze lwafika kusibanga ilizwe langena kilo ngomnyaka ka-2008. Seluchaphele lasetshithungwiza lapho kutholakale abalitshumi lambili abacatshangelwa ukuba balekholera. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo ngaphansi kukamasipala wetshithungwiza uDr. Tonderai Gasu uthi baqale ukunanzelela ukuba selukhona lolu dubo kusukela ngolwesihlanu olwedlule.
Because today we are on 14, yesterday we were on 10, on Friday last week we were on 5.
So namuhla inani selifike kutshumi lani.
But our numbers are still very small as compared to where the attack started, which is
kusitsho ukuba liyaqansa inani lakhona kodwa amanani ethu lokho ephansi nxa sesiqathanisa lokwenzakala eHarare lapho oqale khona ukuqhamuka lomkhuhlane.
UDr. Gasu uthi kungalesi sizathu-ke sebesungule indawo lapho abahlaselwe yilo mkhuhlane okumele bayekwelatshwa khona ethiwa yi-Cholera Treatment Center eklinika ye-St. Mary's kusukela besizwa ukuba seluchaphele emangweni wabo. Kodwa umqondisi enhlanganisweni yezakhamizi ye-Chithungwiza and Manyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi inkinga yiziphathamandla ezingafundiyo ukulungisisa lolu dubo osele minyaka luvuka kokuphela.
Kodwa thina siyakwazi ukuthi ama-problems alapha yikuthi kakulamanzi kumathephethu, njalo amasuwa ayadesta lapha eChithungwiza, ingcekeza njalo kayithwalwa esikhathini. Konke lokhu yikho kusuke kwase kuyenza ukuthi kube lo dubo lolo.
UKhumalo usola njalo inkulumo yeziphathamandla kumasipala weChithungwiza eziqhubeka zigezela oweHarare umlando wokubangela lolu dubo endaweni yokulungisisa inkinga uZulu abhekane lazo.
Bona bengakezeli isitho Harare, kabaqale labo babone ukuthi ama-conditions lawo ayenza ukuthi ikholela iqalise ngakho yini na emzini wabo lapha. Kundaba ingekho kwezinye izindlu eruwa kakula enothoni kakula, kodwa bonke lawa ngama-towns ayi-interactor yevili lesitho Harare. So bona kabayekela ukujikela amathe kusitho Harare kabalungise umuzi wabo.
Abaphila ngokuthengisa endaweni yamavinkili akoChigovanyika Shopping Center eSt Mary's bathi lanxa beyizwisisa ingozi ekhona akukho abangakwenza ngoba bephila ngokuthengisa ukudla kule ndawo. Omunye walaba bantu kungunkosazana Letty Gumbo oveze ukukhathazeka kakhulu ngodubo lwesihudo sekholera.
Khathesi vele siyasidubeka vele ukuthi sisesaba ukuthi ingasibamba vele iyabiproblem iyabinkulu. Siyasabela amakhastoma ethu futhi lapho ukuthi engadla awukwazi vele ukuthi uzaba njani, uzakuvula, uzenza njani. Kuyasabisa kubuhlungu ngoba umkhuhlane wakhona vele kawuchiye umuntu nxa usuqalisile. Hayi kulodu siyawesaba vele ukuba kufeka ukuthi vele singenzani kodwa akwenzi siyazidinga impilo kodwa kunzima.
Ukhala ngokuselakala kwamanzi emzini weChithungwiza kakhulu lapho asebenzela khona.
Ngathi ngapha siyasebenzisa amanzi evela emgodini kodwa amanzi angikhona siyasifuna i-treatment vele ukuthi abe ngcono ekunatheni kwabantu. Hayi isithwala sethu sifuna ungathi si-right, angazi kukhona okungenzeka uyabungakazi ukuthi vele ungahamba njani. Ubuya ngempukane, impukane zakhona ziningi, so siyasifuna umuntu othi sithele sincedeke ebamakhastometi nxa isifiswa.
Umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa wethekelele lezo ndawo lapho okulabagulayo abahlaselwe yisihudo sekholera emzini yeGlenview leBudiriro. Ngaphambilini umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa laye wethekelele endaweni eqalele khona lolu dubo lwesihudo sekholera. Isakhamuzi seGlenview unkosikazi Saneliso Dube uveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo abakiso.
Sikhuluma ngendawo yekholera ukuthi abalungisise amasuweji, balungisi besinike amanzi, amanzi aklini, lezikole zifuze zivalwe, abantwana ikholera iqale iphele ukuze abantwana bengabi nabantwana abazabe benikana ikholera esikolo. Ukudla ababekudla beswele amanzi, konke lokhu siyakucela ukuthi abantu bekhanzulu labantu begovernment besincedise khona lapho.
Amapholisa azise uZulu weHarare ukuba bakubone kufanele ukuke bamise ukuqhutshwa kwemihlangano yonke uZulu afisa kuyenza ngalesi sikhathi sekuqhamuke udubo lwesihudo sekholera edolobheni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.